akenisize lapha sebengikhathazi labantu bengibuza ukuthi baphi labafana abashaya imtshingo njengolemi akenibakhombisa ukuthi senifikile bafana bami.